Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani uthakazo omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine ku 12 Ncwabakazi 2021 noChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zwakelwe eZambia ziyavota namuhla kukhetho lokudinga umongameli.
Kuthule ecaladini amasosha akhona ayahambahamba, la masolisa ahambahamba asikazwa uthuthuku.
Qhamuka inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe.
Asazobhikisha bebhikishela ukuthi lo muntu akhishwe ngoba kalelungelo lokuthi azoba ngumeya la ngoba ngwaleko eZimbabwe.
Abalwela ilungelo loluntu esigabeni seMatabeleland abancedisa abasakhulayo ukuthola imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi bathi sebephathise abanye njalo ukuthi bangene kulolu hlelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zakele Zambia namuhla ziya kukhetho lokudinga umongameli nezinye iziphathamandla zelizwe. Umongameli Edgar Lungu ukhangelelwe ukubhekana lomnumzana Hakainde Hichilema onguye okhokhela ibandla eliphikisayo. Ingcwethi zithi phakathi kwababili laba yikho okuzaphuma khona umongameli welizwe lanxa bekhona abanye abancintisayo. Kulenhlanganiso eziningi ezivela kumazwe athiyeneyo abalisa leZimbabwe ezinxuswe ukuyahlola lolukhetho. Enye yalezinhlanganiso ngeyintatheli zindaba eMedia Alliance of Zimbabwe. Sixoxe lesiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Njabulo Ncube osedolobheni leLusaka.
Hayi uthule eCaladini amasosha akhona ayahambahamba, la mapolisa ahambahamba asikazwa uthuthuva.
Ngokubona kwenu nxa libhodabhoda kumbe likhuluma labantu, kukhanya ukhetho luzahamba kuhle na kumbe kulokwesaba njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amasosha eCaladini?
Abantu esikhuluma labo lapha bathi bakubona uzathi ngozaba ngani it will be close for the call. Kukhanya ulunga ungani ulabantu emakhaya lo opposition ulabantu ngapha ema-eta.
Njengoba ukhetho lolu lusenziwa ngesikhathi lesi kule COVID-19 coronavirus, kuhamba njani? Bavota njani abantu? Bakhanya bayaqhelelana na njalo bayagqoka ama mask?
Abantu abazobona ukhetho abaningi bavela eAfrika, angaboni abavela eEurope labo America. Kukhanya ngani nxa uhamba eLusaka angawuke wathuthi kulo khetho ngoba khanya kuthula.
Umnumzana Njabulo Ncube isiphathamandla senhlanganiso yentatheli zindaba eMedia Alliance of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLusaka kwele Zambia. Kuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe. Umnumzana Jolly D Matongo, ilunga lebandla le-ANC, ukhethwe kuba ngumeya wathi egcotshwa waveza ukuba uyise udabuka eZimbabwe kodwa unina ngowe-South Africa. Abanye abadabuka eZimbabwe ikakhulu abesigaba seMatabeleland lezinye izizalwane zakwele-South Africa bathi uMatongo kamelanga abe ngumeya. Kodwa bakhona abadabuka eZimbabwe labe-South Africa abajabulele ukukhethwa kukaMatongo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele-South Africa umnumzana Abel Khumalo ukuze
sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi bakune inkulumo ezihlukileyo lapha ezinenginengi, kodwa abantu abaningi especial abalana eSouth Africa bajabulile Chris bathi kungani uMzimbabwe ezoba ngumeya walapha. Kanti ke kube nokuchaza kancane ukuthi imbali yalo meya bathi wazalelwa eSoweto, wakhulela eSoweto, uyise wasuka eZimbabwe ngama-1970s wabuya wazoshada unkosikazi walana eSouth Africa. So ngokubalwa kusho ukuthi ngumSouth African, kodwa abanye bakuphika lokho bathi kungamanga lokho wayenza incwadi yefake, okuyukuthi akufanelanga abe nelungelo lokuba ngumeya walana eJohannesburg.
Manje nxa wena ukhangela ubona ungani kuzahamba njani, uthi ngagcina esesuswa na hlalweni kumbe inkulumo nje yabantu ezadlula?
Asina siqiniseko Chris ukuthi ungaba inkulumo engadlula nje kumbe kuzathatha action, kodwa kunamanye amaqembu, amanye ama pressure groups abesithi basazokhankasa, basazobhikisha, bebhikishela ukuthi lo muntu akhishwe ngoba kalelungelo lokuthi azoba ngumeya la ngoba ngiwaleko eZimbabwe. So asina siqiniseko ukuthi uzoqhubeka kuphikiswana ngale ndaba kumbe izophelela emoyeni, kodwa nje abantu abaningi ama South Africans bathi abamfuni. Ikanti-ke nabanye abantu bakithi sinembono ecishe ifane nabantu beSouth Africa ukuthi umuntu wangale special khona leso zwe abe azobe ngumeya lana, akusijabulisi.
Umnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe isihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abalwela ilungelo loluntu esigabeni seMatabeleland abancedisa abasakhulayo ukuthola imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi bathi sebephathise abanye njalo ukuthi bangene kulolu hlelo, njalo baqalise ukuvivinywa kuma-interviews izolo. Uhlelo lolu olubizwa ngokuthi i-Marginalized Assisted Nursing Program lusungulwe ngomnyaka odluleyo kulandela ukutshengisela kwabantu esibhedlela sempilo lokubulawayo besola ukugqatshwa kwabavela kwezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Michael Mdladlandiweni, omunye wabaqondisi balolu hlelo, uthele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi baphathise abavivinywayo ngokubaqoqela amaphepha ukusebenzisa inkundla zebulenjini nokuthi baziphathe njani kuma-interview.
Kulezi gaba ezimbili ezenzakalayo kulabanye kade bedinga indawo zokuthi bayefundela lokho okuthiwa i-primary nursing care, then kulabanye laba okuthiwa ngama-nurses general nurse training. So inhlelo ezimbili ezenzakalayo besikwenza kakhulu ukuthi sibafundisa njalo ukuthi nxa besiya ku-interview kungakhangelwa ukuthi bengabuzwani, sibalolonga ukuthi bazilele babe lolwazi ukuthi nxa besiya khona ngale ku-interview babaziphathe njani. Kuzanika ithemba lokuthi abantwana babambe ngamandla nxa besesikolweni, abanye babe lama role models avela ezigabeni zabo. Nxa esebona umntaka nazibani esefundela ubongikazi, abantwana baba ukuthi ayimotivation ukuthi labo babe lentshukuntshi yokuthi bafane labo. So indlela yokuthi izaxekisa abantwaneni kakhulu ukuthi babe lethemba lokuthi awuzomele bayihambe kuphela bachathumele bayidinga imisebenzi phandle kweZimbabwe, kodwa bahlale khona belizweni ngoba abanye babo phela sebetholile amathuba lawo. Ukukhombisa ukuthi umuntu sengawuthola umsebenzi nxa amehlo abantu ekhangele, nxa ama-system kahulumende ezwe kahle, abantu bawuthola umsebenzi kungala muntu ofunda adisiweyo kumbe kungala kufakana imali ngaphansi kwezicathulo.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi lisungule lolu hlelo, kukanti abantu elibancedisayo bavela kuziphi izigaba zelizwe?
Indaba yohlelo lolu laziqale ngo-2019 ngemva kothulo oluvukileyo laphana empilo. So kutholakale ukuthi kulabantwana abangu-24 nxa sikhumbula kumaphephandaba bekubhalile akade bevela phandle ngokobulawayo bezofundela ukuba ngobongikazi, akwatholakala ukuthi abalapha abangu-4 kuphela. Liyakhumbula ukuthi abantu bahambile bayabuthana besiyabhikisha khona ngale, baba nomsindo. mhlaka 21 October 2019 yikho lapho esibone khona kufanele ukuthi sibambane ke njengabantu bemhlukuleni lo sizame ukuthi sivule inhlelo zokuncedisa abantu ba-apply ngoba kwakuthiwe embikweni esiyibona kwakuthi abantu bangaba kaba-apply bayachiywa zinhlelo ngoba sikumele phezulu sasifuna ukubona ukuthi kabekho yini abantwana abale maphepha nalawo afunakalayo singama-5 O-level kudingakala i-English language, mathematics, science subjects lamanye amanye ama-subjects afunakayo yikho-ke sesesiqala ngesihlelo ngathi ngabantu abagcwele emhlabeni wonke jikelele abasincedisayo baye bayathengela abanye ama-inform bathengela amabhuku okubala siyazi abantwana abanye basemaphandleni abenelisi ukuthi bathole i-foreign currency yokuthenga lezi zinto zokuthi baqale ukuyafunda nxa sethe wathola indawo abanye bebesiyeka funa ukuya kuma-interview kumele begade siqala nyakenye bekumele begade beye-interview e-Harare abanye batshelwa lokhu 24 hours before ama-interviews kumele umuntu adinga imali esuke ekhaya sinabantwana ababevele ebhinga ababevele akhatshana eplamtletsholotshe khona emngceleni kumele ukuthi bagijime bayefika e-Harare baya-interviewa sakhala kakhulu ukuthi uhulumente decentralize ama-interviewing centers enze kube lula ebantwaneni yikho-ke sesesibona-ke ngemva kwalapho kwasekutshintsha uhulumende waqala-ke ukuthi abantwana baye kuma-interview endaweni eziduze labo ngingathi kulami umichael ndiweni kulo mnumzana tisend bajila kulo mnumzana mlungisi dube kulo mnumzana uphumlani sibanzi bane but kulabanye abasisekelayo abanjengawomaphiswa abase-UK labanye nje abakhokhela inhlanganiso ezizimele zodwa obulawayo langaphandle kwelizwe abasisekelayo kakhulu abanye babele bedinga indawo zokurenta kathesi laphana kuthi sokutshe idomu yamadokotela lamanesi abantwana abanye bebasandawo yokuhlala sizabancedisa ukuthi bathole indawo khuluma bebevele be-aply omunye wase-aply almost 6 times engakazi abizwe ku-interview kwakugcwala kuthiwa kumele afumbathise esincane ukuze athole indawo labantwana abafika phose phezu kwe-150 bagcwele nje indawo anazonke zelizwe kule 31 abe-primary nursing care then kula i-general nursing ba-about 35 sile about 60 something okumele bavivinywe kubonakale ukuthi abazaba nenhlanhla babezenza kuhle bayeqala-ke ukufundela izifundo zobongikazi
lo-ke ngumnumzana Michael Mdladlandiweni omunye wabaphathisa abasakhulayo ukuthi bathole imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga westudio 7 ekobulawayo udaba lukahulumende wakwele Sudan othi uzahambisa owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir emthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court i-ICC ukuyabhekana lamacala okubulala soluphehle imbono etshiyeneyo kuzulu weZimbabwe abanye besithi umuyi umnumzana Robert Mugabe laye wayemele abotshwe ahanjiswe kulinkantolo ayethonisa siswa ngamacala afana legugurawundi okuna ngobudlelwano beleSudan lamanye amazwe oyazise izolo ukuthi uhulumende wakhe uzahambisa bonke abadingwa yi-ICC kubike inkampani yezindaba i-AFP i-ICC yethule iwarrant yokubotshwa kukamnumzana Bashir lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe ngomnyaka ka-2009 phezu kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu esigabeni seDafu. U-al-Bashir ugenqulwe embusweni ngo-2019 wasebotshwa libutho. Beloba inkundleni zokuxhumana abanye abeZimbabwe bathi uMugabe laye wayemele abotshwe ekugenqulweni kwakhe embusweni libutho ngo-2017 kodwa abanye bebewusola lomthethwandaba besithi usetshenziswa ngamazwe athuthukileyo ancindezela izwekazi le-Afrika uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga
kuqakathekile ukuthi into enjengale yenziwe nxa sikhangela indlela ababusi laba esiba labo e-Afrika abasuke baziphathe ngayo langendlela abasuke basiphathe ngayo nxa besembusweni ikakhulu thina uZulu oyabe ngesilungu kuthiwa uyi-minority indlela u-Omar al-Bashir aphatha ngayo abantu beDafa yabambi kakhulu and sonke siyakhumbula uhlupho lwaba khona laphana indlela abantu abahlukuluzeka ngayo ebabulala ethumela imilitia yakhe ijanja weed ukuthi ibulale irephe abantu pillaging ama villages bechisa imizi yabantu konke lokuyana yikho okwenza ukuthi umhlaba ugcine ususithi njengoba ni Sudan la yayisayinile phela esingathi ngesilunga ama international legal instruments ayiphoqela ukuthi layo nxa kungaba lezi hlaka lezi ilethe emthethwa ndaba ikhuluma ukuthi kanti lo okwenza lokhu esithi ungupresident weSudan uweza ngalipi gunya so kuqakathekile ngoma ukuthi singalibali ukuthi uOmar al-Bashir ukhanjiswa njenkantolo le ngenxa yezenzo azenza esebusa wabulala abantu abaningi
kulabanye mhlanga abathi umgabe laye wayemele ayemiswa phambi kwalenkantolo ulubona njani lolo daba
ye umgabe kulamacala amaningi awenzayo ikakhulu icala legugura wundi ngokuqondileyo nkomo bekumele umhlaba nga wathola indlela yokuthi umgabe engatshoni abothiswe kodwa singakulibali lokho ukuthi njengoba nangikhulumile futhi la uqala ukuthi icontext iqakatheke kangakanani okuqala icourt le international criminal court ibunjwa nkomo umthetho oyo wabakhona owaqala wafakwa umthetho wamazwe ukuthi ibunjwe wawuvele usuhle wakwenza kwabasobala ukuthi amacala athize abe enza ngesithi ngesikhathi esithize angeke angeniswe khona lalapho engahanjiswa khona iproblem yasuyaba khona ukuthi kula amazwe awe western world abengela interest ungakhangela indaba yemathebeleland bebengelayo interest endabeni yemathebeleland kangako bebele interest esingathi ngesilungu kuma business prospects abo ikakhulu lapho umgabe esekhishwe esikhundleni lalabo futhi abamkhiphe esikhundleni bebengabantu abayibo abayenza konke lonke ucuku esikhuluma ngalo umgabe kade lalo ngitsholobomi bakhe konke okuba kwenzileyo yibo akade bephambili bemenzela konke ekwenza elabo so bekungeke kwenzeke ukuthi lanxa kungaba kade kungaba lesidingo sokuthi ahanjiswe enkantolo le ubengeke aphambe ngoba aluba kade ngahamba phela bekuyaba lesidingo sokuthi bonke bonaba ababusayo manje umnangagwa labo bonke laba alabo ngitsho lama military officers sengikhuluma ama military officers wonke onalana esiwabone khona khona phana eZimbabwe uthi wenga bonke labana bekungaba lesidingo ukuthi lawo aluba bengahamba baye kumaphambi kwenkantolo le
umnumzana brilliant mhlanga ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esebilitane Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz shortwave Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi uhulumende sezavumela abakhonzayo ukuthi baye emasontweni kodwa kumele babe behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Ukhokhela ibandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume eloba enkundleni yeTwitter uthi kusukela ngomvulo uzatshengisela esola inkohlakalo nokungaguqulwa kwemithetho yokuvota. Ngarivume uthi ngomvulo uzabikisa ephandle kwamahofisi awumthethwandaba wesisekelo sombuso e-Constitutional Court. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, Studio 7 yalibingelela lonke khona ngale. Thina siyaphila ngapha, sibalekile eZimbabwe lapha sabuya ngapha elokuzeni. Kumakhelwane ukuthi sizodingile ukuzeni impilo ngenxa yezansi yethu. So siyacela abantu bonke please ukuthi sihambe siyeregista nje. Sitshiyane lalokhu abakukhulumayo khona ukuthi akhona ye bafuna ukuncedisa abantu abedayaspora abazincedane. Bona bathiya abantu besiza ngendlala nala abantu
abantu kameli ukuthi ibenike imali ukuthi bezinye bafuna ukunceda thina bazinceda ngani amabizo abafuna ukubhala ngani thina sikufuni konoku ukuthi siyabhalwa siyabhalwa ngakungathingani bantinywanga lo muntu ukuthi ngibuye ngayo but impilo yami iyanthina ukuthi ngibuye ngayo so ngasike sithi khona yethwa yethu ngivele isizwe livele isizwe ebandla alibone yini ukuthi indlela esiliyenza yiyisanyalo yenzani into ebhadile ebonayo plus futhi undigele ukuthiwa umqondisi moyo lo umqondisi moyo lo kufanele tshela ama-supporters akuthi zingakhulumi into ze-tribalism le otherways ye isinolonga e-political party nangikhangele ukufana lakonyarabe zinarabhala kakokuthi wena libhizi libhizi ukuqotozitamisa akwazi ukuthi kuhamba njani and on the other hand angeke ungathi iqotozitamisa i-tribalism elikozayo khonapho izeli ukuthi khonapho kulokuzeni ku-MRP akula masiyena asapotiera MRP bakhona akula masiyena asapotile kuzeni ye-MDG bakhona akula masiyena amandebela asapotiitamisa bakhona so lina lithi thina zonke zisembizeni e-one thina ke-MRP lathi thina ke-MDG alene sifuna ukulisa ukuthi siphile kuzeni ubunyonyo lowo ungenele kuzeni ekuzeni kwethu i-one p f lomnangama not kukweni loku okutela likhuluma into zipepa siyanini into lezi siyenza into siyaka izimbabwe enhle
salibonani salibonani basazi nabathandi be-studio seven lolo khuluma ngo-50 sonduku kowandobo laphana eflampi endaweni yabogambo basakazi benithanda ukuthi ngempawuli ngamaqembu aphikisayo konke nje jikelele ikakhulu lokazi lole-MDC alliance nabo boko-MRP olo lamaqembu aphikisayo nyawaza kaloku ekhuluma ngokhekhe sitaya abantu abarejiste ukuvota bevotela nyambazwa bekhuluma ngama-electoral reforms ngoba these reforms yiwo futhi azoyenza after the election beqala ukukhala ethu bele-rigging but waye bengakhalekuthi kube lama-electoral reforms bavele besho nje ukuthi without electoral reforms asiyo okhethweni ukwenzela ukuthi izani ilungisa ama-electoral reforms izoba ama-electoral reforms la elokhe nje still they will vote for election at the end of the day izanu ngapha kuma-MPs ayini asiyaza ela ndaba lokurika but ku-presidential ngale oyingeni olama-powers izosaliwini izanu ababebhizi ngama-electoral reforms ngesembuya laphana odabeni le-Poland lalaba abaphiwe izimoto hayi siyabonga laphana utu siyabona laphana utu nangagophe abangani bakhe be-Poland ukuthi unatha labetiye ngoba into yenziwa ku-Poland laphana ngama-topic sebapha izimoto ama-issues ngoba uza labetiye hayi indaba yeni ye-COVID laphana i-COVID njengoba iningi kangaka inti main spread i-super spreader ye-COVID uzuko uzuko uyi super spreader ye-COVID abantu bengenzani besenza ama-social distancing but kuzuko bazaminyana so umnangagwa akafaka ama-tekisi i-transport ibe ningi okwenzela ukuthi abantu bebe lama-choices okuthi umuntu engahamba ngani izilongo nje kulozuko hhayi ngiyalitshela mina i-corona isezoqhubeka ikhona ngoba laphana abantu balilayishe ngathi semngamasakani yabo
linjani bafakazi labalaleli ngihlala ukuqhawula kakhulu laphana indaba kamthwakazi laphana thina singeke sihlala singaphansi kwencindezelo ngiyakuyeke sihlale singaphansi kwencindezelo yabantu basempumalanga ngokubana abafowethu abanye sebekhade emashoneni amanye amashoni asekhade ngapha emathebelelenti umasiya kubhayibili laphana umosi wathi uma esiyakhupha abantwana bakwa-israyeli ngaphansi kombuso kafaro wathola ukuthi abanye abantwana bakwa-israyeli basebewuthandile umbuso kafaro kodwa enye ingcosana yaphakama yamamela umosi umosi uma wayebatshela ukuthi kuleli zwe emfuna ukulisa khona elizothola ukuthula khona elizothola khona ukuphumula lelo lizotha yikhenani kodwa bacina befikile beyingcosana ngiyabonga abafakazi nabalaleli
salibonani bafakazi we-studio seven siyabonga indaba enisethulela zona lisinika lethuba lokuthi sikhulume lathi sikubonayo yezwa omunye umuntu lapha ukhuluma ngokuthi singakhulumi ngokwehlukaniswa kwelizwe ilizwe kalehlukaniswe ngoba vele lalingahlilo livelwa
salibonani 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 umthakazi omuhle salibonani basakazi siyabonga kontungamile inkomo wamsanga siyabonga ogandi sibonga indaba enisipha zona nezethulela zona okubuhlungu ngalokho okukhulumayo ukuthi abantu bengakhulu bengavaki amazwi alokubandlululanga la ngobuhlanga kubuhlungu kubuhlungu babuk Chris Gandhi yoba ukukhuluma nje ekseni ay ukukhuluma kungcono kulokwenza mawusithi ngibona lokhu uyakubona kambe abantu bomthakazi bagcwele bakhona bayisizwe nabo kambe kufuneka uheadmaster ehlanganane esikolo kuyobuya uheadmaster ovela emasvingo ematema kumthakazi ngisho lokho abantu bangama uheadmaster kufuneka umuntu ozathanyela noma ozaba le security kuyobuya umuntu ovela phansi khona le koromozi noma ezipingi umthakazi futhi akekho lo muntu ongathanyela ipolice station noma isikolo manje sebeliswa nokuba ngosebhuku komthakazi khona kutola umuntu engumkomberela mpela engosebhuku silabantu abanjengabo ubaba ugaba lokugawuli lowo baba ngiyafisa empilweni ukuthi kwelenilanga nje ngihlangane naye kambe ma ekhuluma echayela izami izandla ethi right asale asale ukuthi impela iright kuye angathi right kubantu bonke kambe shuwa engathi yena kukhishwa ama-sanctions kanti ama-sanctions afakelwe akwanti noma afakelwe ama-individuals kanti bona bayafunani e-America ma befuna besilwa ngama-sanctions e-America bayafunani bayekhuleka ukuthi balungise ilizwe bekhala bethi yazi funa ama-sanctions ekhithwe why bengalungisa ilizwe manje abantu kuthiwa senze i-social distance into ebuhlungu bathandekayo bethu kuthiwa senze i-social distance kodwa mase sibuyele emakhaya emsebenzi vele emsebenzini siyakuqobana sigcwale phakathi kwezuku iphi i-social distance lapho iimoto zabantu zimisiwe kanti izuphu lisebenzela kani
lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lokhu liqansa kwele Melika. Asebebhubha bebulawa yi-COVID-19 sebesedlula amakhulu amahlanu 545 ngelanga linye. Ababanjwa igciwane le-coronavirus bayidlula inkulungwane ezilikhulu 116,722 ngelanga. Amanani la atshengisa ukukhuphuka okwesilinganiso esingamashumi amathathu lane 34% kumalanga ayisikhombisa adluleyo. Sixoxe lezalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State unkosikazi Priscilla Ndlovu kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Singakhohlwa futhi nje ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane omtsha ohlala ucubungula nsuku zonke ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi bawubona uthuyanga. So bangabona abakubonayo sokumele bathathe inyathela, sokumele ukuthi bakhangele ukuthi inyathela esingalithatha yiliphi. Mina ngibona ngani ayisiwo isitshengiso sokuthi bayehluleka kodwa isitshengiso sokuthi bayazama ukuhlala beloku becubungula umkhuhlane lo ukuthi ungabiseli isizwe emuva.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezinsuku?
Igciwane leli ele-coronavirus ligciwane elingaziwayo eliqalayo nje lwaselilomnyaka kodwa abantu ama-scientists balokhu isazama ukuthi balucungulule. Ye abantu bayafa, abantu bayafakwa ezibhedlela ikakhulu lapha e-America ungakhangela ama-states e-South njengabo-Mississippi labo-Alabama labo Florida abangaze ngama-states lawo azangathathi inyathela lokubona ukuthi abantu bayahlatshwa i-vaccination. So abantu abayekele ukuhlaba i-vaccination ngezizathu ezijiyeneyo yibo abantu abagijinyiswa umkhuhlane ngalezi nsuku njalo lezibhedlela. Lakhona lapho endihlala khona bakhona abantu abangazange bahlatshwe ababe kungafuni ukuhlaba. Yibo abagulayo njalo esikhathini esiningi yibo abafayo. Iye bayafa abantu ikakhulu nxa bememezela indawo ezinjengabo Louisiana le lase-South. Siyabona ukuthi amanamba ayaqansa kawafanani lamanamba angapha lapho labantu abasebehlatshiwe khona. Igciwane leli ligciwane elinzima elifuna ukucutshungulwa. Siyakwazi ukuthi anje kuthiwa kuhlala kwelinawo uyabuye elinye elingani lilolaka kuye elinye elingeni linganeno. Singabona khona ukuthi kuqala lalinganithwala libulala abantu abadala kuphela. Leli lakathesile yabulala wonke umuntu nje labatsha ababezihlalile phandle lokuqala lingabahlukuluzi bengaguli kathesi leli likhona bathi ngelilolaka so ikho kusithengisa ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane onzima omele ukuthi uhlale bewucubungula becubungula nje zonke izinsuku ukuthi ukhanye ukuthi igcinwane lifikile lilolaka olunganani linganeni olefana nelokuqala kumbe kalifanani.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Izizalwane zakwele Zambia ziyavota lamuhla kukhetho lokudinga umongameli. Kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe. Sizilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Bandi.